Award 20 wakreatwa uphakathi kwamapulazi aphakathi nxa uhamba ngomgwaqo wekhezi. So iward yakhona ayifani labo ward 23, labo ward 24, labo ward 25. Ward 25 bangapha komthwakazi. Kulabantu abaningi kakhulu futhi ayifani labo ward 16, ward 17 okungamakhaya. So kusemapulazini nje kusemlageni imizi yakhona mbona ngani ingu 25 imizi or so nxa ngicabanga kahle ngamapulazi nje ukuthi imizi yakhona into egaga. Futhi kusengenzeka ukuthi kube kuliqiniso ukuthi abantu abatholakale khona izinstati bekungabantu abahlala emlageni abelusa inkomo, ngoba abanikazi bamapulazi lawo bahlala koBulawayo, abanye bahlala eGwanda. Kodwa-ke okungaba kuzachaza ukuthi yena leyo wadi nxa singayikhangela kukhetho kuma-election ukuthi kahle kahle nxa sokuvotwa kuvotwa abantu abangaki. Ngicabanga ukuthi nxa singatholakala lawo lelo nani labantu lemphumela yama-election sibe sesiqhathanisa-ke lokuvele kukhona kungasivezela okunye okungasimangalisa kakhulu.
Ubona ngani kulokudlelezela okungavezwa imininingwane esiyitholayo ngaliwadi?
Ngiyokuqakathi sikubambe khonokho sikubambisise bese kusithi ngokhetho sanelise ukukhangela-ke bese sibone ukuthi anje wonke umuntu usekwazi ukuthi iwadi le iveli labantu abangaka. Sizamele ukuthi-ke kuzasinceda thina nxa sesi-analyza ukhetho ukuthi sibuyele siyekhangela ukuthi abantu abavotileyo sibili kuleyo wadi yibona abayini abantu okuthiwe bakhona kumbe sokutholakaliso kunabanye abantu amanumber sefika ku-500 kuzasinceda khonokho. Ngoba leyo wadi sibe liqiniso ukuthi abantu ngabakho kusemapulazini ukuthi gqagqagqa imizi yakhona.
Wona amanani aphume ekubalweni kwabantu ku-census lawa uwabona njani? Sibona iBulawayo isemuva ilandelwa iMath South kuzokuthi iMath North.
Kukhona ukuchamanzi. Inkinga yakhona yokuthi kasizange lathi ikakhulu civil society zange sazinika umlando wokuthi senze into lokho esijale ukwenza kuma-election okuthiwa i-monitoring and i-observation kakula even emthethweni ukuthi kube lamathuba ukuthi kumonithwe indlela ye-census. So nxa sokuphume kwabanje lanxa sizakhonona sikhonone ukuthiwa iBulawayo inani labantu koBulawayo lithuthuke nge-12,000 kuphela after 10 years, into yakhona kayisiphathi kahle. Kodwa-ke kakulanto esingayiyenza kutsho ukuthi ikhekhe lelizwe nxa umgano welizwe uphakululwa thina koBulawayo sizaqhubeka sithole okuncane, nabi le Mathekeleleni South saqhubeka sithole okuncane, iHarare izaqhubeka ithole okuningi. Kanti njalo futhi sikhangelele lekukhethweni ukuthi siyathola i-delimitation eprocess yama ekuphawula izigaba esithiwa ngama-constituency sizasala sesibalutshwane.